VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 15 kuMabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ayekele ukuyenza i-political dialogue alone, cela ayenze i-national dialogue. Yebo siyakwazi ukuthi maybe i-80% ya maZimbabweans are apolitical, but kulabanye abantu bafuna ukubona ilizwe lisiye phambili lithuthuka, abalandaba lwalokhu okwembusazwe.
Abasakhulayo bomkhankaso wokulwela ilungelo loluntu wethajamuka sesijikile bakhuthaza uhulumende ukuthi adinge indlela zokulungisisa isimo somnotho elizweni esiqhubeka sonakala.
Uma ethi yena echasisa ngokuchasa kwakhe ethi yayiyimpi eyayiselizweni namadizeni, why kwabulawa abantu from emigrant kusiyafika emathethelele, why bengabulawanga eHarare?
Abantu abaningi bayawasola amazwi esikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba awokuthi uqondana akuqondanga ukuchaza udaba lwegugurawundi njengombhuqazwe. Abakuhlelo lokunatha amaphilisi ehlisa igciwane lengculaza emzimbeni bakhuthazwa ukuthi bayihlolwa imvukuzane yomlomo wesibeletho kusasemasinya. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Abasakhulayo bomkhankaso wokulwela ilungelo loluntu owethajamuka sesijikile bakhuthaza uhulumende ukuba adinge indlela zokulungisisa isimo somnotho elizweni esiqhubeka sonakala, besithi abayiboni inguquko embusweni okhona. Bathi njalo bafuna kwenziwe inkulumo uqobo ezipha zonke inhlangothi zempilo ithuba lokutsho imbono yazo. UMavis Kama usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Linkuthazo iphume emhlanganweni nentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center wokwethula lumkhankaso. Unobhala jikelele walumkhankaso umnumzana Gilbert Bwende ulandisa ngabafuna kulungisiswe kusimo somnotho.
We are suffering. Nobody is enjoying this economy.
Akukho ohlezi kuhle ngalesi simo. Umkhuba wokuba inkokheli isebenzisa imali engekhoyo sesikubona njalo. Ukusetshenziswa kwendizamtshina ezibiza imali eningi okwenziwa imuli kamongameli selokhu waba ngumongameli kuyinto esingayikhangeleliyo kakhulukazi kulesi simo esikiso lapho umnotho welizwe unemuhle lo mkamongameli laye esesenza okufana.
In a bleeding economy, for that matter, is abnormal.
Omunye wamalunga alumkhankaso umnumzana Thawuya Chinama uthi njengabasakhulayo bafuna inkulumo zokulungisisa umumo elizweni ziqhutshwe ngendlela njalo zingagoqeli abezombusazwe kuphela.
Siyacela ukuthi ayekele ukuyenza i-political dialogue alone, sicela ayenze i-national dialogue. Yebo siyakwazi ukuthi maybe i-80% yamaZimbabweans are apolitical, but kulabanye abantu bafuna ukubona ilizwe lisiye phambili lithuthuka, abalandaba lwalokhu okwembusazwe.
Okunye kokumele kulungisiswe uChinama uthi ludaba lokunyamalaliswa kwabantu, esipha isibonelo sowanyamalala ngemva kokusungula umkhankaso we-Occupy Africa Unity Square uyitai Zamara olokhu engaziwa ukuba ungaphi lokuba uyaphila na loba hatshi.
Even imuli yakhe ifuna ukuzwa ukuthi ungaphi kathesi, ukuthi i-president maybe akwazi ukuthi ungaphi. Kumele adinge indlela zokudinga ukuthi uyitai Zamara ungaphi. Wafaka i-commission of inquiry but ayenzanga lutho.
Osakhulayo we-ZANU-PF uTafazwa Mgwadi yena uthi okuthiwa ngabethajamuka sesijikile ngamaphupho nje, ngoba ukususwa kukaRobert Mugabe embusweni kungatsho ukuba isimo sasingahle silunge khonapho khonapho. Umgwadi uthi kunje umongameli Emmerson Mnangagwa uphakathi kokulungisisa isimo somnotho ogoqela ukuqeda umkhuba wenkohlakalo elizweni. Abasakhulayo laba abaqhuba umkhankaso wabo phansi kweqembu lethajamuka sesijikile bathi bazothatha amanyathelo wokutshengisela ngendlela yesemthethweni ukufuqa uhulumende we-ZANU-PF ukuba alungisise konke abakhala ngakho kuze kufezeke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Iningi esigabeni seMidlands kanye lesigabeni zeMandebeleni liyawasola kakhulu amazwi esikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba awokuthi akuqondanga ukuchaza udaba lwe-go-round njengombhuqazwe ngoba le kwakuyimpi phakathi kukahulumente labahlamuki. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lephephandaba elizimeleyo ele The Standard izolo, umnumzana Charamba uthe uhulumende kazange amane asukele nje abantu be-Midlands labe-Matabeleland ebabulala kungela sizathu. Kodwa uthe i-go-round kwakuyimpi epheleleyo eyaqalwa ngabahlamuki ama-dissidents. Ngokunjalo uJaramba uthe kwakufanele uhulumende azivikele ngokulwisana labahlamuki laba. Kodwa abanengi kabavumelani laye besithi lo ngumbhuqazwe osobala lapho uhulumende ayeqothula khona omdala lomncane abuye acobodise ngitsho amakhehla lezalukazi ezingahlomanga. Omunye wabantu laba ngumnumzana Sikhumbuzo Moyo.
Maye ethi yena echasisa ngokuchasisa kwakhe ethi yayiyimpi eyayiselizweni namadistance. Why kwabulawa abantu from eMidlands kusiyafika eMatabeleland? Why bengabulawanga eHarare?
Uthi ngoba kulapho kwakulaba hlamuki khona amadistance.
Hayi amadistance adithi thina amaNdebele. AmaNdebele namanje vele basithi singama-distant noma ubona nje ama-development ento ezenziwayo.
Ekhuluma laye ngempela viki, uMnangagwa yena uthe ufuna uZulu akhulume ekhululekile ngodaba lwe-go-round-i. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi uzanikeza abaphathwa yisiga lesi ama-birth certificates kanye lama-death certificates. Kodwa umnumzana Gerald Ncube uthi ngaphandle kokucela uxolo uMnangagwa uyabe engenzanga lutho.
Akenze into efanele abuye emandebeni ezoxolisa behambe le lapho abagqibela khona abantu labana benzekana amathambo kwenziwa ama-DNA test. Abantu laba bengcwatshwe ngendlela efanele.
Wengeze wathi kumele abahlawule njalo abalahlekelwa izihlobo kulumbhuqazwe.
Akhompasethe izihlobo zalabo bantu ngokwenza lokho. Kuzakwenza ukuthi labo bantu abanezilonda ezibhidlayo ngaphakathi enhliziyweni zabo zikwazi ukuphola.
Unqabeni Khumalo ngomunye laye othi kavumelani lamazwi kaCharamba.
Lawo madizidenti abakhuluma ngawo asizange seza kuthiwa abanjwa. Nxa abanjwa komele abhalwe phansi ukuthi sibambe ubani lobani lobani senze ukuthi lokuthi.
Aha, kodwa indaba yama-distance Khumalo bengaba babe balutshwana mpela kodwa babe khona abantu laba. Sesike sezwa ngabo gayigusu, sesike sabona njalo abanye babo bephuma lapha kuma-interviews bezikhulumela ukubana babe ngama-dissidents.
Angeke ngiphike lapho babunkomo ukuthi babe khona ngoba siyakwazi ukuthi zikhona nje izehlakalo ezimbalwa. Kodwa-ke kungani bengabafunanga labo bantu ngaphandle kokuhlukumeza umphakathi?
Ngitsho lesiphatha amandla sebandla lezanu PF umnumzana Belief Gawule uthi i-go-round yaba ngumbhuqazwe hatshi impi.
Uhlelo lolutho oluqhutshwa ngumongameli luhle alukuhambe luye phambili. Okuningi lokhu ukuthi abantu bekhuluma ukuthi kwakuliwa kwakunjani, hhayi thina esikwaziyo thina eMatabeleland kwakungenampi la. Yinto eyenzakala esiyaziyo sonke. Ukubulawa kwabantu akumelanga sikubhunguze lokhu. Yinto esegcekeni eyayenzakala singakubali ngelinye ibala.
Umnumzana Wesley Sola yena wabulawelwa uyise.
Mina ngomunye walahlekelwa ngumzali wami ngoba ubaba wayesempini. Uma esempini wabuya mayebuya waqala ukusebenza kwenye ikampani kobulawayo laphana. Kodwa kuthe ma kuqala lolana uhlupho loluyana kwaba ngabantu abadingwa okokuqala.
Ngokuthukuthela okusebantwini phezu kwalolu daba, umbuzo omkhulu ngothi kambe luzaphumelela na uhlelo lukahulumende lokulungisisa udaba lwe-go-round lolu. Ngokutsho kwabadala, sizayicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, nginguNtungameli Nkomo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso yakwele Melika eKhetho Institute lamhlanje ibe lengxoxo yokuhlaziya inhlupho ezibhekanele leZimbabwe. Kukhangelwa ikakhulu ukuthi amathuba akhona na awokuthi leli lizwe lihlenge enkingeni elikuzo. Intatheli ezindaba eStudio 7 uChris Gande uye lapho obekuqhutshwa lengxoxo khonapha edolobheni leWashington DC. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo.
Ye, ungasichazisela ukuthi kuyini obekusenzakala khona ngapha?
Ye, bekulezikhwica mfundo ezine kade zikhuluma ngodaba lweZimbabwe, kodwa ke kube lenhlanhla lokuthi kube lo mphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube laye ube khona, kodwa yena ube zihambela nje ubengasinxuswanga kulo mhlangano. Labo abane kade bekhuluma baphe imbono yabo etshiyeneyo ngodaba lweZimbabwe ukuthi phansi kwesahloko sokuthi ilizwe ebelizimele eAfrika seliswele yamathuba, kuyini okungenziwa ukuthi liphumelele. Yiso kade isihloko sakhona kade beqoqa ngakho. Kodwa ukukhulu kakhulu esingathi yiko kube emqoka bekuludaba lwezitshezo zenotho, ama-sanctions. Phakathi kwabane laba abathathu bathe bona hayi ama-sanctions kumele asuswe. Oyedwa uMnumzana Barry Wood owenhlanganiso ye-RTHK eliphephandaba le-Hong Kong nguyothena hayi nxa sikhangela osekwenzakele ngemva kokhetho lokunye esikokukhanya ukuthi kwephula kwelungelo loluntu akumelanga ama-sanctions asuswe. Kodwa ke uMnumzana Goide Moore yena owenhlanganiso ye-Center for Global Development wake waba ngumphathintambo wakwele Ghana uthena hatshi izitezi sokazisuswe ngoba indlela ezisebenza ngayo aziphi ithuba uhulumende kumbe wabantu beZimbabwe ukuthi bakhulumisane lohulumende weleMelika kumbe amazwe awentshonalanga afaka izitezi. Okukhona ukuthi bona bathi yenzani lokho khona sizakhuluma, wathena hayi akuqale ukukhulunywe nxa kungehlula ingxenye yokungathathwa inyathelo lakhona.
Okunye okwenzakeleyo ke abantu baphiwe yini ithuba lokuthi labo bekhulume ngalolu daba kumbe bekukhuluma zona iziphathamandla kuphela?
Hayi, baphiwe civil ithuba abantu babuza imibuzo njengoba ngijile ukubana umphathi ntambo wezemali laye uMnumzana Ncube ulaye uphiwe ithuba lokuthi aphendule eminye omunye umbuzo, kodwa uphiwe nje imizuzwana emithathu nje ngoba isikhathi kade singekade engafakwanga ukuthi akhulume. Kodwa yena ngokuphendula kakhe uthe khona ilizwe liphakathi kodubo, kodwa ayisudubo olukhulunywayo, ayisilo dubo lwakhona ngoba nxa ukhangela izibonelo zokugugudeka komnotho welizwe i-inflation kukhanya kusetshenziswa ezingayisizo eziyenza ilizwe leZimbabwe libe ngelesibili emhlabeni kuba lalokho okuthiwa i-hyperinflation, ukugugudeka komnotho okwedlulise amalawulo. Yena uMnumzana Ncube uthe okwenza ukuthi kukhanye ungani iZimbabwe leZimbabwe liyilo elilandela eleVenezuela ikuthi kusetshenziswa impawu ezingayisizi.
Ye, okokugcina ngamafitshane, uphethe njani lo umhlangano esingathi i-conclusion bekukhanya amanzi egelezela ngapi?
Hayi, okukhanya nje ukuthi wonke umuntu ukhanya ngathi iningi livumelana ukuthi hayi izijeziso zenotho ye kumele zisuke ngoba ekugcineni zikhanya yizo esesetshenziswa yilabo abasentamjeni zombuso bapha le mibonelo yamazwe afana labo Afghanistan ukuthi agcina esithona hayi thina sisempini ngoba sisila izijeziso zenotho, okwenza ukuthi umbuso ocuku ugcine ugxila yiwo ama-sanctions wona la.
Yebo ke sibongile ukuxoxa lawe kuhle.
Yebo.
Lo ke bekuyintatha lezindaba yeStudio 7 uChris Gande ekhuluma ngokwenzakale kwingxoxo yokuhlaziya inhlupho ezibhekane leZimbabwe yona enziwe ngabe Cato Institute yaseMelika khonapha eWashington DC. Live talk namhlanje sikhangela udaba lombhoqazwe owegogo round. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Indodakazi kaMongameli Donald Trump weMelika u-Ivanka Trump uhlanganele nenkokheli yabezinkonzo esigodlweni se-Ethiopia e-Addis Ababa namhlanje. U-Ivanka osekwethekelelene emazweni awezwekazi le-Afrika ufike kwele-Ethiopia izolo elanda umhlangano wabesifazana abakumabhizimusi. Uphinde wabeka amaluba enkonzeni yenzelwa umthandazo wokukhumbula ababhubhela engozini yendizamtshina ye-Ethiopian Airlines ngenyanga edluleyo. Abayi 157 abaqoqi bomkhankaso wokujengisela kwele Sudan bakhuthaze abalandeli babo ukuthi baqhubeke besiyabuthana esigodlweni sabebutho eKhartoum ukuze bafuqe abebutho laba ukuthi babuyisele intambo zombuso ebantwini ngemva kokuzihluthunela umongameli Omar al-Bashir ngeviki edluleyo. Abezempila kahle bakhuthaze abesifazana abakuhlelo lokunatha amaphilisi ehlisa igcikwane lengculaza emzimbeni ukuba bayehlolwa imvukuzane yomlomo wesibeletho kusasemasinya ngoba isivame ukubulala iningi labo mama abaphila legcikwane lengculaza. Abakuhlelo lwe-art therapy Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi zezempila kahle zithi kuqakathekile ukuthi omama abaphila legcikwane lengculaza abakuhlelo lokuthatha amaphilisi okwehlisa leligcikwane emzimbeni bahlale besiyahlolwa imvukuzane yesibeletho ngoba isibulala abanengi. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya uthi laloba umuntu ezinathela kuhle amaphilisi imvukuzane yomlomo wesibeletho iyabasusela amanqe ngakho kabahlolwe sikhathi sonke.
Namhla udaba esilukhulumayo ludaba lolo olwabomama abanatha amaphilisi amagcikwana kuthiwa ngama-ARVs. Le nto esibakhanya ibabulala kakhulu ukuthiwa cervical cancer oyikho khona ngesintu esithi imvukuzane yomlomo wesibeletho. Kukhanya omama abaningi laba bayenzwa i-screening hhayi akula nkinga kodwa inkinga ilapha kulaba omama abanatha amaphilisi. Kusuka kukhanya ingani umkhuhlane lo uyababamba kakhulu masinyane ukuthi uyathola ukuthi inyanga ezintathu siyaku-6 months umuntu usedliwe umkhuhlane angasa-operateki.
Uqhubeke ekhuthaza ukuthi labo asebaqeda ukuzala ukuba bakhutshwe isibeletho.
Njengoba kunjalo mina ngizama ukuxwayisa omama ukuthi ngabe kwenzeka ukuthi bahambe bayayikhangelwa lokhu ngezikhathi 6 months bekhangelwa behlolwa ngama-pap smear kubodokotela ukuthi abalakho okusaqalisa ukuthi kube yimfukuzane ngoba imfukuzane iyabe sekutulete. Njalo labo mama sebaqeda ngiyabaxwayisa ukuthi bangakhuluma labodokotela nxa bengakhiphi isibeletho sisesiphume konke lo mlomo waso bona impilo yabo ingaba ngcono kakhulu.
Udokotela Ngwenya uthi imihlobo yemvukuzane yesibeletho minengi kodwa isuka ibe lobudlelwano legcikwane lengculaza ibe isihlasela ngolaka.
Okaningi umkhuhlane wemvukuzane lo omlomo wesibeletho kule virus okuthiwa yi-human papillomavirus. I-virus le ingama-type amaningi kakhulu. Kulezinye i-type ukuthi ingakubamba imvukuzane iyaphuma masinya ube le mvukuzane. Kukhanya ukuthi nxa umuntu enatha amagcikwane imvukuzane le ibisisebenza ke le gcikwana lele-HIV lokhu kubili-ke imvukuzane yakhona ilumathayo kwamagama.
EZimbabwe uthi ikhona imithi yokuvikela imvukuzane kodwa ayeneli umuntu wonke.
Kwamanye amazwe abantwana bahlatshwa ama vaccine la uthwa ngawe human papilloma virus bengakafiki iminyaka engu-12. Manje lapha ayikhona ama vaccine angkhona kodwa ayeneli ukuthi umuntu wonke yatshwe.
Uqhubeke echasisa ezinye izibonakaliso zemvukuzane le ungwenya.
Izibonakaliso kwenzakala ukuthi kwesikhathi ungezwa lutho usususiza udoktora esekudlile udala ngaphansi sokuyasiwopha igazi. Okanye ngomama kuvange ukuthi umuntu engahlangana lobaba emacansini kukhanya umuntu usebleeda. Akumelanga umuntu ablide engayihlangana lobaba. Yiyo into ekhanya masinya ukuqala.
Kodwa uthi zikhona indlela zokwelapha imvukuzane le.
Imithi yangkhona imvukuzane kumele ilatshwe nxa isaqalisa iyaye siyayi-operata omuntu asile kuhle. Nxa yokuthi sihambe kakhulu ihanjiswa ku-radiotherapy.
Umkhokheli welinye lamacele awe-MDC unkosazana Thokozani Khuphe owasinda kumvukuzane yebele wasungula inhlanganiso ekhankasela imfundiso yokulimukisa ngemvukuzane yebele kanye lokwehliswa kwentengo yokuyelapha.
Thina njengeThokozani Khuphe Foundation sakhankasela ukuthi kumele ukuthi kube lamaklinika emawadini wonke angu-1,958 ukwenzela ukuthi abantu babe lezibhedlela eduzane labo ukwenzela ukuthi bahambe phela bayehlolwa leyimvukuzane okuthiwa yikensa. Sakhankasela ukuthi ikensa kwi-treatment yangkhona ichiphe phela.
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uZulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele i-Breast Cancer Awareness Month ngoba isithethe imphefumulo yabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Imvukuzane yomlomo wesibeletho yona ibika wasekuyiyo ekhokhelayo ekuthatheni imphefumulo yabesifazana abakuhlelo lwe-ART therapy. Lumkhuhlane uhlasela omama lehlekana labo baba, abantwana, amantombazana labafana. Abantu sebekhuthazwa ukuyahlolwa kungela mbadalo ezibhedlela zakobulawayo e-UBH Lempilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz ku shortwave.
Inhlanganiso ye-Church and Civic Society Joint Forum ebona ngokwabiwa kokudla ngemfanelo i-monitoring and evaluation eManicaland lapho kulabantu abathinteka kusehlakalo sezulu lesiphepho cyclone Idai ithi liyaqonga inani lalabo ababotshwa bezama ukuthatha impahla ngokungekho emthethweni kulindawo ngoba kusetshenzwa ndawonye lamapholisa. Ukuze sizwe kunenga lolu daba sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda ongumgcini sihlalo walinhlanganiso.
Yes, atsiya sifake abantu kuma committees e monitoring and evaluation yikho libona abanye abantu be sokunokubotshwa ubundawe number yabantu abazincedayo ngokudla kwabantu selocally lisanda lisiya lisanda sokuze kubotshwa lalabo abalezikhundla ezinkulu kusayenziwa ama systems awukuthi yena kube le accountability anjengokwenzela ukuthi ukudla kwabantu kungakhoniswa ngabantu abangamelanga abasebenzela uhulumende kumbe bona ama-aid workers kumbe njalo kungabi labanye abantu abangazeli khona abangakho abangathintekanga amapholisa lawo sebenza lawo ngoba yiwo a-enforcayo. Thina singamonitha sibone ukuthi kulamabhuku kulama-witness laphana amapholisa alandelela ke abophe so far kukhanya hhayi umsebenzi uqhubeka kuhle kakhulu kodwa vele kuyakuswelakali phela lapho kulabantu khona kwabe khona vele omanipulate ama systems ukuthi azincede kukhanya kuya improve civil accountability akula insolo sezisehla kutshengisela ukuthi kuba le efficiency.
Ubona kodwa abantu lokhu bekuthola ukudla njalo kuyenela lezinye impahla abaziswelayo.
Hayi khathesi sekusuka lohlupho lokuthi isoko over subscribed kodwa ke kusikuyabonga kakhulu
sake sakhuluma labanye ogogo ababebonga kakhulu babonge bezibebesisinyembezi omunye umama wazethela into esabe ishoda yinyama kuphela nje ukuthi nabo bake bazugazana kutshengisela ukuthi ukudla bayakuthola impahla bayazithola olusasebuhlungu of course kulashekelwa izihlobo abantu lokho be-traumatized sishiye kulabafundisi khona ngale ku-ground nabao nezinhlanganiso ezine-psychosocial support ukuthi bakhansele abantu lokwakhelwa abantu izakhiwo zabo nezambuzi zisaseyinkinga kodwa-ke o-UNICEF nabanye abahambileyo abanye basuke kobulawayo besiyavolontiya ama-services abo khona ngale ukuthi abantu bathole izambuzi babe lamanzi uhulumende nguye kumele aphume ne-lasting solution indawo leyana ngokubona kwethu kusengaphinda futhi ukuthi kube khona futhi i-natural disaster ngoba ikhanya ngani indawo leyana inamanzi ngaphansi ukuthi ayi-underground aquifer abantu nabana kabasuse ngokuhlale nje abalimayo.
Iqembu lomdlalo wenguqu elingene lonyaka esigabeni seCastle Lake Premier Soccer League ele Mushowani Stars libe ngutsheki lobhanqa 2-2 lentshantshu zanyaka enye iqembu le-FC Platinum emdlalweni oqhutshelwe esigodlweni iHarare namhla emini. Intathe izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Abahlohlele iqembu leMushowani Stars nguBlessing Phiri kanye loEvans Kadema ukuthi abalitshayele emambuleni abeqembu leFC Platinum nguElvis Moyo kanye loNeva Tikere. Limpumela itsho ukuba iqembu leFC Platinum selitshiywa ngemiklomelo emibili ngamaqembu abalisayele Chicken Inn kanye leLewange, wona ukuyowo mabili kuphela asenqobe kuyo yonke imidlalo emithathu esidlalo elonyaka kusigaba sePSL. Iqembu leChicken Inn lo elihlezi phezu kwengalane le miklomelo yethoba munemunye okulinani liphethwe liqembu leLewange, kodwa abafana beChicken Inn bahlezi phezulu ngoba behlohle amagoli ayisikhombisa bahlohlwa kanye, ikanti abeHwange bahlohle amagoli ayisithupha bahlohlwa kabili. Iqembu leFC Platinum lihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo eyisikhombisa. Kusenjalo amaqembu alandelwa ngabaningi elizweni athele Dynamos kanye lele Highlanders aqhubeka eqhuba nzima njengoba womabili ekhephansi emidlalweni yangempela viki edluleyo. Iqembu leHighlanders litshaywe nge-2 kanyanga leChicken Inn kuthi iqembu leHighlanders lona linqotshwe nge-3-1 liqembu leHarare City. Limpumela itshiye iqembu leDynamos lile miklomelo emithathu, kusithi eleHighlanders lona lile miklomelo emibili ngemva kwemidlalo emithathu. Iqembu leHighlanders libhekane loduwo lokuba abadlali balo bakhalele umsebenzi ngesikhathi kulungiselelwa ukuqala kwemidlalo yalo nyaka, njalo umqeqeshi walo uMadinda Ndlovu kuthi ungadlali kwabo kuhle kuyisibonelo sokuba kabalungiselelanga ngemfanelo.
Iqembu leHarare City lisikhulele njalo, ngizaphinda ngitsho njalo ukuba ukungalungiseleli ngemfanelo imidlalo yalonyaka yiyo imbangela yokungadlali kuhle kwethu. Impumela le iyisibonelo esokuba asingeke sikhube kuhle nxa singalungiselelanga ngemfanelo, njalo ifana lecilongo elikhala litshela wonke nje olilunga leqembu ukuba kumele sivuke emaqandeni.
Emdlalweni walo landelayo iqembu leHighlanders izadlala lele triangle lona ile miklomelo emine ngemva kokunqoba kanye laba ngutshiki lobhanqa kanye lanqotshwa emdlalweni wowodwa. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe liphindisele ukuvinjelwa ukuyadlala kumidlalo yokudinga intshantshu zezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni laseNgilandi lonyaka elakwenziwa ngele United Arab Emirates nyakenye ngokutshaya leli qembu lezivakatshi kumidlalo emithathu yohlobo lwe-One Day International. Kusele umdlalo owodwa ozadlalwa.
Siyabonga ke Joseph Njanji, isikhathi asavumi kuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.